Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party onkosazana Busimoyo noSibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele. UMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathole nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Ngesiqiniso lokuthi ikhapasithi imlondolozi eyinejwayele ukuyithwala isidlulisho. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongela mafutha, isitshebo esingela mafutha, yenziwe ngamagawunazi ezinyidingo ezingavuthwayo. So impuphu yangikhona impuphu emnyama esingakwaziyani. Laba abanye abaphansi amabhikla bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadala icala aphume ngabe i-amnesty layo iyashala phansi ikikhangelisise abantu bona labo ngoba abanye amaswala angikhona abawenzanga beshisa kwaba yingozi eyabedlulayo. So akufanani lalaba ama-bitlers. Ama-bitlers uphuma ngoseptemba no-october sebuyeshi. Sikhuluma ngabantu bamajazi nangabantu babotesa. Ngikhuluma amacala amancane amo-eplan abonganiye sebelelizwe lokuthi ngamadoda e-eglish. La bantu phansi abantu abasejele cela libamukeshi abaseduzane labo ukuthi umuntu lo aze abone indlela engenxa okanye abedingela abantwana okuya esishi kodwa abesecela esezibona esedale amacala ayiwo asemphasela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimuslim ayengananzwa ejele useseku-remand bekunjani kathesi?
Eharare kungcono ngoba kade bangangifoseli ukuzokhonza ichurches zabo kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzweni yangikhona ngesana. Kade ngihlalela kathana but kwesinye isikhathi uzokuthiwa ngikhona kulaa muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona. Azame ekupheleni ukuthi mina phela libe wadingi ngumuslim impahla zokugqoka. Ngikhuluma kungenkile 2 years ngisehlule ukukhuleka bengiphila ngokwenza ama-duas kodwa i-constitution yona inanga ngelo lokholo lomuntu. Kwesinye isikhathi wabeza bephuluma besithi indozeni zama-right iyashiya phansi.
Wawusithi njalo bayasetsha okungelanhloni labantu besifazane lokho bekwenza
like mina ngigqoka amandlazi ami kungenzakala ukuthi wakhohlwe ube kwasuka ashice. Kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamanzi kuphi emalangeni into yadluleyo kube lenye isetho enyethi yabantu abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi baseshe kafayi bayakhitha ukudla bathi ukudla kakungeni emaseli. Kwesinye isikhathi bathi bathathe amasaka okugeza kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka. Abanye manje babe belamaloshini amaloshini awuvunyelwe kungaba lenye ivasini abangane bayayisolela layo bayayithatha amakama ama-telecom bayathatha okokuthi bawushelayana lapha aguqa ngitela nxa uyaguqela umzukulu wakho kele ukuguqa uyabe usuphambanisanitho sosiyagezisa amathu
ye ngomzukulu utsho ubani
ugadi uyabeyisazia
ubodwa ngabawuphi umhlobo
amandebele khona avala mangabona angu-4 ofayide umhlobo wakhona oyedwa nje umndebele ongani ileyo zindlane esingamkhonayo njalo into engimangalisayo laba amashona angapha abadiwe vinjenga mashona eHarare lapho esadlele khona isiburu angikwazi ukuthi buhlungu bani nolunye abantu abalalo phezu kwethu indlela esiphila ngakhona nguyo special kodwa siphumile singabathikile bekunzima ukuthi imbhida yesisikhathi ikhayo yakho unabhuso amachongololo bangasebefana emzizeni kunjani ngizadlala ikhethi kuya kwamagundwane bamachongololo lahlakatana ngoba ungayekela kuyabe kungalafulani lawo esisikhathi ade ebebuya amazisikhathi befike bahlalise ezilingene ngo-1 befike bonakale ngama-9 sibabone ngo-1 kwesinye isikhathi ebacothi bengabonanga.
Ungathini ngokufica sokule ngxabano kubandla lakho le-MRP?
Kubuhlungu khona kuyana ngasokuyeso ukhanya antwakilaso isikhathi senze izipunu zokukapula ithukela befake enkomithini bona laba abayibasebengani badabukana labanye thina sikwazi ukuthi uhamba njani asikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe?
Ukuqhubeka ngiyakhula ngaze ngibe nesabile ngizeke ebunzimeni okungaka siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Bengifisa ukuphela ukuqhubeka ngebhizinisi yami nangathola kahle imali njalo ngingathi umsebenzi ongangingeda lapho kuyabe ku-right.
What i-business wawusenzayo?
Angangithengisi ngangithengi yakhile uyishopu angikwazi but iy'mpahla zasendlini kufanele kuchitheke okuningi lezigqoko khaya kuswela vele into eziningi khaya kuchithekile.
Kwangela muntu okukukhangeleli? Lo unkosazana Busimoyo, ilunga lemthwaka ze Republic Party, sizwe njalo omunye wakhe, unkosazana Sibongile Banda, basanda ukukhululwa ejele emlondolozi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.